udokotela Thawanda Zwakala, unobhala wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uchasisa ngokuthi baningaphi ngokukhalala umsebenzi.
Our hospitals are in a dire situation at the moment. The junior and the middle level doctors have completely withdrawn labor.
Izibhedlela zisesimeni esibi kakhulu. Odokotela bonke sebekhalele umsebenzi, kuthi ama-senior doctors lawo ebelokhe eselapha abantu sebenikeze uhulumende i-48 hours ukuthi alungisise izikhalazo zabodokotela. Nxa engehluleka lokho, bazakhalela umsebenzi okuzakwenza ukuthi odokotela bonke bahlale ngekhaya. Thina siyafuna ukubuyela emsebenzini, kodwa okwakhathesi siyehluleka ukuzithengela ukudla kanye lokuzihambisa emsebenzini. Ngakho-ke sihlangelele ukuthi uhulumende alungisise udaba lolu masinyane.
UZulu oke waya esibhedlela namhla uthi ulutholile usizo lwabodokotela. Unkosikazi Nomsa Phiri ngomunye wabo.
Hayi, mina ngike ngahamba sibili esibhedlela, sasibili amadokotela ebekhona ukwabona nje bodaboda ehamba-hamba, but lapho ebengikhona kumbe bekuyiwade ukuthi vele ama-patients angikhona wonke aya-operator, I don't know. Otherwise bengile sigulane mina khona phana esibhedlela, of which u-attendwe ngu-specialist. Kula lutho lube engingathi ngolusola mina ngokwami personal, nawe uncedo ngikwanisile ukulithola ngoba ngike ngatshelwa futhi ukuthi ngizofika ekuseni ngizobona nalo dokotela, ngenelise ukumbona lo specialist, wangichasisela konke langamzinzomuntu wami ebengihamba ngaye, angizange ngithole hlupho.
Omunye wezigulane unkosikazi Sihle Dlodlo laye ufakaza ukuthi ulutholile usizo lokuhlolwa ngodokotela namhlanje.
Mina ngihambile empilo ngisahlolwa i-operation yami. Hayi, odokotela ngibatholile sibili, bayasebenza, sebeqalile ukusebenza. Siyabonga sibili kodokotela ukuphenduka emsebenzini ngoba sesingafa mina nxa lingekho. Siyacela ukuthi lingasitrikeli shuwa ngoba unzima esiba labo nxa sesiphathekile kuna lingekho, siyohlolwa ngubani? Singagcina sesisifa phela.
Hayi, sicela uhulumende layo ukuthi engakhangela izikhalazo zabodokotela. Kuyenza ukuthi izitrike lezi zingahlali zikhona njengoba yibo abaphethe impilo zabantu. Ebazamele sibili lokho abakufunayo ngezikhathi zonke.
Umnumzana Cebo Ndlovu ngomunye wabakade betshitsha esibhedlela ukuzobona umnewabo olaliswe e-UPH.
Ya, mina bengitshitshe e-UPH, unawami be-admitiwe, usizo silutholile, udokotela sebebuyelile emsebenzini. Singazi ngoba uhulumende ubangezelela iholo kumbe kungenxa yokuthi lo omunye wabo wayesenyamalele utholakele, kodwa silovalo ngoba sizikhungakhungala ukuthi sebengastrike futhi. Sicela uhulumende angenele masinya abaphi abakufunayo.
Lanxa umumo lokhe umube ezibhedlela zakoBulawayo, abaningi bathi namhlanje bekunganeno njengoba iningi labakade belesimo esiphuthumayo bebethola usizo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.